ngibona ngani i-chance yokuthengwa kwezimali. Awalizi ngathi ilizi yabafazi i-isenza upgraded a bit layers are now fit compared to ukuthi kudala iligethi yayi-on off, but last season imidlalo ye-successful iligi yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele imidlalo nale. So angibethemba ukuthi bazadlala kuhle eva goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu. I-tournament eyadlala last year waba wathathi i-Golden Glove, so ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikukwayo. Ama-few foreign press i-matchless emzipha ukhona laphana no-urulimbo odlala ese-Israel layo ukhona. So yeah, and our strikers they're good. Ethel was i-top goal scorer last season ulike and i-tournament. So ngibethemba ukuthi sizadlala kuhle.
Singathi lona iqembu le-Angola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima?
Iqembu le-Angola ngathi ngilandela nje kuma-social media awo ngananzelela ukuthi i-preparation yabo was a bit shaky. So I think lapho ngikhona kuzaba afektha ikomithi. Thina elethu iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga ukujayela ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle. Bawusele idina last night sesendof. Sibone nje konke kuhamba kuhle even kwi-camp lapho bakhempe khona. Speaking to the captain unobukhosi, she was very confident ukuthi morale is high. They are getting all the support from the FIFA and everyone else in Zimbabwe nje ukuthi